kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 21 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngukeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Lanxa kukuhle ukuthi kube lezikole eziningi zokufunda, ukufundela ubudokotela, ukufundela ubunesi obugqwetha kuba ngu-accountant. Okukhulu yikuthi abantu labo nxa sebefundile bayithole imisebenzi ebhadala imali eneleyo enza ukuthi bakwazi ukondla abantu babo.
Abahlali baka Ward 4 bensiza laba ku Ward 2 eMatobo esigabeni seMathebelela and South. Bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempelansonto edluleyo.
Abalandeli ama-human rights, balandela lokho abakufunayo. Ngesinye isikhathi uzakuzwa kuthiwa idemokrasi ama-human rights ngamakiwa, kodwa bayakhetha.
Abenhlanganiso ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu bakhuthaza uhulumende ukuthi amise umkhankaso wokuhlukumeza abakulumsebenzi. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo odabuka kobulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lezomculo elithi Mawiza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abahlali baka Ward 4 be insiza laba ku Ward 2 eMatobo esigabeni seMathebelela and South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempelansonto edluleyo. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo achaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF balimala kakubi kulesi sigaba ngesikhathi bekhankasela lolu khetho. Kodwa abezanu PF bathi labo bachaywe. Oncintisa emele i-CCC Ward 4 ensiza umnumzana Augustine Gumede yena othi uchayiwe wadilizelwa impahla utshele uNtunkamili Nkomo we-Studio 7 ukuthi uZulu lokhethi thibele kulumango. Uthi lokhu kulakho ukubangela ukuthi abantu bengayivota kusasa kumbe ukuvotela ibandla elibusayo ngoba besesaba ukuchiselwa imizi lokuchaywa izanu PF bengavotela i-CCC.
Baba sikhuluma nje hayi umuma umi ngamazwi. Sigcwele ukwethuselwa sichayiwe sabulawa izimoto kwabulawa i-property yami yonke baze bazangena lekhaya ke. So hayi umuma wakhona hayi. Labantu bayaphiwa ifiye ukwethuselwa ukuthi votelani lelokhu angikwazi ukuthi kathi vele kuhamba njani ukuthi sikhethelwe ukuthi sivotele ngapi thina sizikhethele.
Ungathi abantu balokwesaba okokuthi kabasoze bayevota kusasa kumbe bazavotela lelo bandla othi lethusela abantu?
Ye, bangavotela lolele lethusela abantu ngoba umuntu angathi votela mina ngiyakuchaya sebebona lokwenzakale esigabeni kimi i-candidate. Yikho okunye kunika isiye kakhulu sebesesabisela imizi yabo ukuthi ingatsha kumbe icine imali property yabo njengami. Ngoba mina ngikhuluma ngisenze nje kubulewe i-property yendlini. Yonke bangene le ndlini wabulawa amawindi indlu yonke, kwabulawa imota yami, yabulawa wonke amazenge, bengilamazenge ama-spesters phandle angu-20, abulewe wonke ama-solar panel, akulanto ekhona endlini. So sengumuntu oqala kutsha nganisenciweni.
Impahla yakho le okhuluma ngayo, ungathi ulahlekelwe impahla engena kumalini ngamadola eMelika?
Impahla yami yonke elahlekileyo mbona la ku-2000 ingadlula. 2000 juice ingadlula to 3000. Senibala la damages emota konke lokuyana kungazula sizo ungangena la ku 3000 or 3. something.
Ubabonile abantu abenze umonakalo lo?
Ngibabonile baba. Abanye ngabaziwayo njengoba imota zakhona bezibhaliwe zokuphangwa. Abanye bakhona bebefake ama mask, abanye bakhona kodwa vele siyabazi. Bayaziwa sibili ukuthi singabathini njengoba umuntu okwehlula angaza ukuthi akulandele ongayenza wesisa ukuthi uyangihlula
lithi ngabezano PF kodwa bona baya kulandula bathi babachayiweyo
hayi baba umuntu ohlakaniphile uphela uyakwenza konoko thina sichayiwe manje baqamba ukuthi thina besizichaya size singena lezibhedlela la ngaphi thina sichayiwe walinyazwa lempahla zethu konke okuningi kwenu konakele sareporta lezeki ayithathi inyathela lapho kuhle kwasijenisa obali ukuthi izeki la iyathatha uhlangothi
uZulu wesigaba sakho ozavota kusasa kukhona ongathanda ukukutsho kuye
engithanda ukukutsho kibo ukuthi wakithi siyethuselo ngicela ukuthi lingabi lesiye buyani ngobuningi benu sizovota libuye ngobuningi benu ngoba asilandlela ukuthi singababisela njani ukuba khawulisa lati ukuthi sibachaye kuxa ngiyacela ngobuningi benu kodwa yomuhle ziyampondo wozani ngobuningi benu sizovota sikhuphizane endaweni yethu kubizane umbulali yabulali izani ubaba nkomo injengenje edlimzwane yayo yathi usayinika ukudla ufice sidlile imizwane ayisizweli idla thina igangada thina phoke angazi
umnumzana Augustine Gumede ngoncintisa emele ibandla le-CCC kukhetho lokudinga ukhansila ku-Ward 4 ensiza kusasa untungamili uphinde waxoxa njalo lesiphathamandla sezanu PF ensiza umnumzana Malaki Nkomo yena othi akula kwesaba ukukhona kulumango Nkomo uthi ibandla le-CCC lesaba ukunqotshwa.
Ngathi umumo umumo oqondileyo, umumo orayithi, umumo ongeke wenza ukuthi ama-elections angabi khona, nangoba nje kube nesahlakalo esisodwa esenzakaleyo lapho sibone khona abantu bengani bayaxabana besethuselana amabandla okomabili ngoba lezamp nabe-MDC ngathi nabe-TPC. Kube nokuphamanisana bona bebodwa bekhona ngale kodwa ngaphanga nje amapholisa angenela endaweni yangikhona ukuthi ungabi lokuthi lodlakela usetshenziswe ukhampeni ngendlela e-right
kodwa abe-TPC ngitsho le candidate yabo bathi bachayiwe badilizelwa impahla ngabebandla le
iqiniso elingaba khona ukuthi kwezombangazwe omunye nomunye uyabe ekhuluma ekhanele icele lakhe ngokubona kumbe ngokuzwa kwethu nangokubona kwenzakale kwi-ground kwenzele kuba i-ZANU-PF ibe inomhlangano kwathi laba abe-TPC babuya beqonde lapho okubuthene khona abantu abe-ZANU-PF baba ngabantu ababagolombayo bekhuluma lokhu nalokhuyana okungayisikho okufaneleyo bakuthine kutshunula abebandla le-ZANU-PF basesithi hayi siyeke beni thina silapha ngoba thina sibhukile ngaze kwezinto emapholiseni zihamba nethekhe ukuthi khona emleza lapho esikhona sibhukise ukuthi nasibe sikhona nabanaba sekengani babalanda so ukuthana lokhu kungaba yindlela yokuthi njengabantu nje bekupolitise abantu abayekeli ukuthi sicale lapha nalaphana kodwa asingeke sithi thina yinto esesingayithatha sithi sivikela ukuthi kube nokhetho kumbe singamemezela ukuthi khona lolu khetho azisabanga-free and fair ngenzela ukuthi amabandla wonke omabili abesetshengiselana ukuthi ngubani ongubani ngesikhathi esini yikho amaphosa athi omunye nomunye azayenze umhlangano akube nendlela yokuthi omunye nomunye ubhukisile endaweni
kuyiwavotwa nje kusasa babankomo kukhona yini ongathanda ukukutsho kuzulu wensiza ovotayo ngoba abe-TPC bayakhalakhala bathi kulokufuthelana njalo kababona ukuthi ukhetho luza kuba ngolukhululekileyo
sengathanda ukubana ngutsho yikuthi veyokuqala khona kumbuzo ouqale ngawo babathi udlakela alivunyelwa kwezokhetho okwesibili ibandla le-TPC lilelungelo lokuthi kana nalo likhampeyine lingene kukhetho ngendlela eqondileyo nangendlela futhi njalo esemthethweni okubana uma lithe nalo lakhampeyina kade ukuthi lisekele ebantwini alikhuthaze abantu bazahambe kusasa siyebona ukuthi ofunwa ngabantu ngubani ngoba ngale ndlela uma abantu bezachasa ikhalakhala ukuthi ukhetho alisoze liqonde ngendlela ukuthi sokube nalokhu nalokhuyana mina ngakutsho kubandla le le-TPC ukuthi ukhetho selukhona likhona kusasa abantu abatshela abantu babo bohambe bayevota njalo nje amapholisa asekhona ukuba nakhangele ukuthi akula muntu ohlukuluza omunye ivoti yomuntu yi-secret ngazo kwesikhathi ukhona umhlohlozelo wathiwa lokhu nalokhuyana but ebhokisini ungena wodwa ngathi ibandla le-TPC lisithelani abantu sesiza kubona phela kusasa ngemva kokhetho ukuthi khona abantu bavote befuna omunye nomunye ungena ebhokisini lakhe siyevotela ibandla engabuwanjwanga ngenkani engafeswanga so ukhetho aluqhubekele phambili
Umnumzana Malagi Nkomo ngowebandla lezanu PF esigabeni sensiza limuzwe ixoxa ecingweni lo Ntungamili Nkomo owe Studio 7. Ekunanzeni usuku olwe Africa Human Rights Day namhla, abenhlanganiso ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu bakhuthaza uhulumende ukuthi amnise umkhankaso wakhe wokwenza kube licala ukuqhuba imisebenzi yokulwela ilungelo loluntu elizweni. Bathi njalo imisebenzi yabo ivikelwe isivumelwano samazwe abensundu ese-African Charter kanye lesisekelo sombuso seZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe awezwekazi labensundu ukunanza usuku olwe-Africa Human Rights Day likamhlaka 21 Mfumfu. Encwadini yabeZim Rights ethunyelwe intatheli zindaba ngumqondisi walenhlanganiso uMnumzana Dzikama Ibere, bathi bakhathazekile ukuthi eZimbabwe liqhubekela phambili ngokungahloniphi inhlelo zamalungelo oluntu eAfrika. Omunye wabakhankasela umbuso wentando kaZulu uMnumzana Charles Nyoni upha umbono wakhe phezu kokunanzwa kweAfrica Human Rights Day.
Sisikhangela nje kwalese Zimbabwe kusegcekeni nje kusobala ukuthi ilizwe lase Zimbabwe kungasenani ukuthi nalo nje liyipart and parcel yaleli charter, kodwa yiwona ngokwayo ayilondolozi amalungelo lawa abhaliweyo, njalo kayiwakhuthazi ngoba ukwenza wayo ilokhu ivala isikhala lesi esisetshenziswa nguZulu ukuthi akhulume amalungelo akhe njalo ilizwi lakhe lizwakale.
Wengeza uNyoni esithi kusobala ukuba eZimbabwe likhuluma okunye ngomlomo kodwa lenze okwahlukile ngezenzo zalo.
Okuyinto ezwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ilizwe laseZimbabwe liyayelisa le-charter ngokungalikhuthazi. Uhulumende okhokhelwa ngomnankagwa ukhuluma ngomlomo esiya esandleni sokudla ngapha ngasenxele asuke esenza ezinye izinto ezitshengisayo okutshiyeni lalokho okukhulumayo. So into ebuhlungu, into edanisayo ukuthi asiyiphambili njengelizwe kodwa sileke sibhoda sisendaweni eyodwa angathi singabantu abalohambo abalohambayo kutshebetshebe.
Kwasekelwa ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uDr. Felix Mafasbanda.
Abalandeli ama-human rights balandela lokho abakufunayo. Ngesinye isikhathi uzakuzwa kuthiwa i-democracy lama-human rights ngamakhiwa, kodwa bayakhetha. Singabuya eZimbabwe, omama bayatshaywa, abayabulawa ngama-political parties, bayabanjwa uganyavu. Lezi nsuku siyakhala u-Honorable Tofa, umama ongabatwana ensiza etshayela ukuthi uncingana labantu ukuthi bavothele ibandlakhele CCC.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe eyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthi inkinga zeZimbabwe zizolungiswa nguZulu waleli lizwe.
Kumele sinanzelele ukuthi iregime esidila la injani, njalo iphila ngani. Silokhe sesilama-research amaningi esayenzayo, sikhuluma ukuthi ama-institutions la wonke ziyakhepshani. Sijala ukuzwa President ikhuma abantu ukuthi banokukura bagokukura, uyabe khuluma khonoko yekuthi siyabhala ama-documents sikhulume kodwa kungela action, kungela citizen agency.
Ingcwethi zokulondolozwa kwamalungelo oluntu zihlala zikhonona ngokwenziwa nguhulumende ukuhlukuluza bonke abaveza imibono ehlukile kuleyakhe, abagoqela intatheli zindaba, inhlanganiso ezizimelayo, abamabandla aphikisayo lezinye inhlangothi zempilo ezikumsebenzi wokulondolozwa kwelungelo loluntu. Imizamo yokuthola umbono kahulumende yehlule njengoba ubelokhe engakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yebulenjini eye-WhatsApp umphathintambo wezemithetho oyisiphathamandla njalo seZANU-PF uMnumzana Ziyambi Ziyambi. Ngezikhathi eziningi iziphathamandla zikahulumende ogoqela yena uZiyambi zihlala zivikela ukubunjwa komthetho wokulawula umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo owe-PVO Bill, zisithi lezi nhlanganiso zisetshenziswa ngamazwe athuthukileyo ukuphambanisa umbuso weZANU-PF njalo esebenzelana labamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uvule okusemthethweni isikolo sokuqeqesha odokotela ekolitshini leGreat Zimbabwe University eMashingo. Ikolitshi leli elibizwa kuthiwa yiSimon Mazorodze School of Medical and Health Sciences ngelesine lamakolitshi kahulumende aqeqesha odokotela kweleZimbabwe. Amanye agoqela ele University of Zimbabwe, iNational University of Science and Technology, leMidlands State University. Kusenjalo okwamanje ilizwe likhangelane lodubo lokuswelakala kwabodokotela labongi abahlezi bekhalala umsebenzi kanye lokuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngenxa yokungatholi iholo eleneleyo. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga e-Central Committee yebandla leZANU-PF, othe bemukela ngenjabulo intuthuko enziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Njengesithembiso esayenzwa ngumongameli wethu oweZimbabwe ubaba uMnangagwa ukubana sikusukela engena ehofisini sokutshintsha amagiya sesisuka entweni zokupolitika ngezikhathi zonke sesingena ku-developmental attitudes and gear.
Singathi kuyini okusitshengisela ukubana sokube lentuthuko kulokhe umongameli uMnangagwa athatha intambo bakhokhela isizwe?
Kuyatshengisela ke ngendlela aseyenze ngayo sinsengenile embusweni sesibonile ukubana ulokhu ezama ngamandla ke wonke ukubana alungisise izinto ebezingalunganga. Khangela imigwaqo iyakhiwa, khangela amadamu ayakhiwa ngobuningi bawo, khangela amagetsi kuyazameka ukubana lawo afakwe abe khona. Nanku iwange unit 7 lo unit 8 uyakhiwa, kusakhulunywa ngalo kubhatoka egodigodi ngalo lako futhi konke lokho.
Namhla umongameli Mnangagwa uhambe wayavula kusemthethweni ikolitshi eleSimon Mazorodze School of Medicine. Abaningi bayakuso la khonoko besithi akulancedo ngoba imisebenzi kayikho njalo kabahlawulisi odokotela ngemfanelo. Uthini ngakho lokho mnumzana Chuma?
UPresident wethu useMaswingo eGreat Zimbabwe University lapho avula khona iSimon Mazorodze School of Medicine khona ngale eMaswingo. Siyakwazi ubana esinye isikolo esasivele sikhona kudala ngeseUZ lalapha ebukobulayo eNust kathesi sokule esinye ngapha eMaswingo esesivula officially khonoko kudengisa impumelelo lokuhambela phambili okwenziwa ngumongameli wethu ukuthi sithuthukise isigaba sethu noma kusiba lama brain drains odokotela bethathwa kodwa thina ngapha sizabe lokhu sibatrayina mhlawumbe nxa umkhono wethu siba right abanye sizabe silokhu silabo khona. Kuhle ukuba le-human capital khonoko esikwenzayo. Into eyenziwa ngumongameli wethu siyayincoma kakhulu.
UJoseph Chuma ngomunye wamalunga e-Central Committee yebandla leZANU-PF exoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Sibuye sezwa umbono kamnumzana Efi Dlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe mayelana lalolu daba.
Lanxa kukuhle ukuthi kube lezikole eziningi zokufunda, ukufundela ubudokotela, ukufundela ubunesi obugqwetha ukuba ngu-accountant, okukhulu yikuthi abantu labo nxa sebefundile bayithole imisebenzi ebhadala imali eneleyo enza ukuthi bakwazi ukondla abantu ababo. Ungakhangela khathesi odokotela bathwele nzima kakhulu, kabaholi lutho, bayehlule ukufundisa abantwana, bayehlule ukwenza noma yini, sengathi azange bayafunda ezikolo. Ngakho-ke yikho kuqakatheke kakhulu khona lokho ukuthi kulungiswe umnotho okwedlula nje ube kuvulwa izikolo lapha lalaphana, ngoba kulula phela ukuvula izikolo kuyo yonke indawo, ungazivula uzivule uzivule. Kodwa umbuzo uthi lezo zikolo zilethani kulabo ababe sebefundile kuleyo ndawo? Kulapho ehluleka khona kuhulumende, kukhona lokho, kulapho kufanele kunqandwe khona izinto. Okwakhathesi uyehluleka kakhulu, kuyadingeka ukuthi abantu abazabe sebefundile bayithole imisebenzi njengoba senge ngasho, kodwa bangayitholi nje kuphela, bahole imali enengi ehambisana lemfundo yabo nomsebenzi lo ababe bewenza, kungakhatheleki ukuthi ibaphi. Okwakhathesi bonke abantu abaqhatshwe nguhulumende abafundile, yebo bafundile, kodwa kabaholi imali.
Kwenziweni-ke Ncube?
Akulungiswe-ke khona lokho. Okwenza bangaholi imali, akula mkhonomo oqondileyo. Okwenza umkhonomo ungaqondi ezepolitiki kazibanga kahle.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ngumcubunguli wezombusazwe. Direct from Washington, the voice of America, Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ababona ngokwenzakala emphakathini abakuhlangothi lwe-UN Global Humanitarian Overview bathi kulabantu abaningi emhlabeni onke jikelele abadinga uncedo oluthiyeneyo. Umnumzana Martin Griffiths ophethe uhlangothi olubona ngokuhlenga uzulu uthi bayalamba okumangalisayo abanye abantu ngenxa yokudumala komkhathi lokunye. Uthi impilo yabantu inzima endaweni eziningi emhlabeni wonke jikelele. Esethula umbono wakhe ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele ku-OSCE Development Assistance Committee Peer Review, Nkosazana Samantha Power okuhlangothi lwe-USAID uthe lo nyaka kukhanya kulobuzima ebantwini okwedlula iminyaka yonke. Uthe umhlaba wonke jikelele ubhekane lendlala emangalisayo, ukudumala komkhathi okwesabekayo okubangele ukuna kwezulu lesikhukhula endaweni eziningi ezigoqela kwele Pakistan kanye lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Uthe akulalizwe elilodwa elilamandla okuphatha konke lokhu ngoba ufuna abantu bebambisane sonke isikhathi ukuze uzulu aphile kahle. Uthe imizamo yokulwisana lezehlakalo lezi siphambaniswa ngumnumzana Vladimir Putin, umkhokeli wakwele Russia ohlasela ngamandla kwele Ukraine. Uthe kuhle kakhulu ukuba amazwe amaningi aphathisane lele Ukraine ekuncedeni iziphepheli ezisabalale umhlaba wonke jikelele. Uphinde wathi amazwe amaningi aseguqule imithetho yawo esenzela ukunceda ele Ukraine elihlaselwa ngele Russia. Uthe lokhu yikho okufunakalayo ngoba akulalizwe eliphumelelayo uma lidonza lodwa. Upower uphinde wathi ukubambana lokusebenza ndawonye kwenza ukuba abantu bazizwe beyingxenye yomhlaba. Uthe okwamanje kuningi okungenziwa ukuze kunikwe ukudla abaswelayo emazweni atshiyeneyo. Uthe lo nyaka elemelika selisebenzise amabhiliyoni edlula ijumi lamadola, $11 billion, yokunceda abaswelayo lokuthuthukisa abanye emazweni atshiyeneyo. Uthe njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2016 kuncedwa eleSomalia ekuliseneni lendlala eyesabekayo, kumele amazwe abambisane njalo ukuphandela abaswelayo emhlabeni wonke jikelele. Uphawa uthe abantu badonsa nzima kwezempila kahle ngoba sebephila kwesikhathi esifitshane. Uthe kuzwisa usizi ukuba amazwe ehlulekile ukubuthanisa imali efika phose amabhiliyoni angama-20, $18 billion, yokuvuselela isikhwama se-Global Fund. Wezokukhudumala komkhathi uthe elemelika likhathazwa ngenhlupho ezibhekane labaswelayo abathole nzima ngenxa yezehlakalo ezibangelwa yikungani kahle kwezulu, ukuthunqa kwentuthu ezibangela ukufiphala komkhathi lokunye. Upha uthe bazimisele ukunceda amazwe athiyeneyo ngokwethulela uzulu inhlelo ezizalumukisa abantu ngokukhudumala komkhathi. Uthe kumele amazwe amanyane njengalokhu akwenza kwele Ukraine ukuze kunqatshelwe izehlakalo ezidalise nzima kuzulu. Uthe nxa kungenziwanga konke lokhu umhlaba wonke uzalahlekelwa okumangalisayo.
Belilalele kudaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi selifinyelele ukungena esigabeni se-Super 12 kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa kwele Australia kulezi nsuku. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unqoba ukwenza iqembu lama-champions iqembu lakwele Scotland ama-wickets amahlanu emdlalweni walo wokugcina wesibasika Group B yikho kwelenelisayo ukuthi lifinyelele isigaba se-Super 12. Intatheli izindaba yezemidlalo uPraise Dumidlakama uthi ukuphenduka kwamqeqeshi uDave Houghton yikho sekudale umehluko omkhulu ekudlaleni kweqembu leZimbabwe lona ebese liphenduke umthatshuzwa eminyakeni edlileyo.
Sekule improvement enkulu kakhulu since uDave Houghton waqalisayo ukukhotsha ama-champions ngoba singakhayela i-performance yabo throughout tournament yona leyi bawile 2 badliwa eyodwa layo yona leyi abayidliweyo kube ngama mistakes abo awe batting ukuthi bebe-rusha ama-shots abo isikole kade besidinga besisincane kakhulu and sibone namhla i-Ireland correcta bona behlweke ukuyenza beyi-tie West Indies.
Iy'ntatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mgogwera uthi iqembu leZimbabwe lingabe liphumelele ukuyadlala kwisigaba se-Super 12 kodwa kumele lilungisise indlela elidlala ngayo.
Badlale kuhle sibili kodwa sisiya phambili ngibona ngathi simele silungisise ikakhulu laba abaqalisa ukuthi ayibhola ngoba singaluza ama wickets ngokuphangisa kungasiphambanisa kuya phambili ngoba kathi sisehlangana lentshantshu sibili
kusigaba se-Super 12 iqembu leZimbabwe likusibanga sika-Group 2 ndawonye namazwe abalisa ele-India, Netherlands, Bangladesh, Pakistan kanye lele-South Africa. Kusibanga sika-Group 1 kulamaqembu abalisa ele-England, New Zealand, Australia, Sri Lanka, Afghanistan kanye lele-Ireland. Amaqembu azaphutha imidlalo yesigaba se-Super 12 ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane kuzibaya zombili yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano ese-semifinal. Udlakama uthi ukufinyelela ukudlala kusigaba se-Super 12 kuvele bekumele kwenzakale ngoba ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe akuzinga laphezulu emdlalweni kakhilikithi.
Sesiya ku-Super 12 kathi sesiyahlangana lezinkulu, yikho lapho sesizabona khona ukuthi improvement yethu le isifikisa ngapi ngoba sobala kathi sikuthi asikho kuma-teams lawa asingathi ama-associate nations thina silapho ke kulezi ezinkulu but nxa sikwezinkulu singaphi thina ngoba sesiyahlangana nabo-India, u-South Africa ngamathimu amakhulu.
Imidlalo ye-Super 12 iqala kusasa ngomgqibelo lapho ele-Australia elizadlala khona lele-New Zealand. Iqembu leZimbabwe lona lizadlala ngomvulo lapho elizadibana khona lele-South Africa. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngu-Joseph Njanji.
Ithi Woza Friday, my darling. Woza Friday.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday sinomculi osakhulayo ophuma koBulawayo, uWisdom Moyo odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Mawiza. Yena ke ucula umdumo wekwayito. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Wekwaito uthandwa ngontanga njalo iningi labo lithi libizwe lisabele kulumculo. Silomfana wekasi namhlanje siyakwamukela Moyo, labalaleli bafuna ukwazi imbali yakho.
Izwi lami nguWisdom Moyo, olomculo ngumawiza mphuma entumbane, entumbane kogogo. Mfunde ophuma high school, ngafunda la eBlair Polytechnic, kathesi ngifunda eNust. Ngistarta iBcom in Finance.
Esecondary ephekapheka imculo yakhe ngapha echaya isikolo njengesikolo.
Ucilo ngiqale eMpumalanga High School asiku ngikushuku choir la ku drama club. After that ngahlangana lo Kelvin. Ngabe ngicula ikwaito yena bechaya umculo we hip hop. Ngomunye engathi ungumile so kathesi lokho ngishaya ni kwaito.
Wisdom Moyo oziwa ngegama lokuthi ngumawiza exoxa lapho lo Ezra Chisa Sibanda ku live talk namhla sikhangela udlakela lokulwisana ngezombusazwe osolusabalele elizweni ngaphambilini kokhetho lwama-by elections eNcisa. Singekehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abahlali baka Ward 4 benciza laba ku Ward 2 eMatopo esigabeni seMathabeleland South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakansela kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempela nsonto edluleyo. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi osakhulayo odabuka koBulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lokuthi Mawiza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhla olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ntambama.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.